Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelele ukugcitshwa lamhlanje obucubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit.
Izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi.
Udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation lungabe lwaqutshwa ngobungilimbana na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi?
Sokuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission, kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemla i-polarization ngaphambilini.
Uhulumende uthi inkampani elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyangena engozini ngemva kokuxotshana lenye ibhasi kwabhubha ukondakitha isingabuyela emgwaqweni.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke lanxa bekhulumisene, kodwa bake babayekele ukwenzela ukuthi babe yisifundo lakwabanye abenza umsebenzi ofana nayo.
Ukuxotshwa kwamantombazana ayisitshiyagalombili esikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa esebenzisa izidakamizwa sokuphehle imbono ethiyeneyo. Njalo umsakazi we-Studio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelelwe ukugcitshwa lamhlanje eDakar kuKenya ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit, lapho abavumelane ukusebenza ndawonye ukuthuthukisa inhlelo zamazwe abo ezokulima. Ngemva kwalomhlangano umongameli Ruto utshele intatheli izindaba ukuba umongameli Mnangagwa umnquse ukuthi aze emhlanganweni wokutshala imali ngomnyaka ozayo, lapho okuzahlangana osomabhizimusi beKenya labeZimbabwe. Asizweni amazwi kamongameli Ruto ekhuluma le ntatheli izindaba.
We can come along with the Kenyan investors, people who can invest in the space of horticulture, in the space of agro-processing and value addition and the whole of that space. And hopefully we can share experience, what we can learn from Zimbabwe, what Zimbabwe can learn from Kenya, and how we can bring the private sector players into that space where they can do their stuff together, both as Zimbabweans, as Kenyans, and as Africans.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli William Ruto weKenya. Ukuhlaziya lolu daba kanye lomhlangano kamongameli Mnangagwa lebhanga le-African Development Bank, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa ngithi ngiyananzelela, ngibona ngani izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi. Ekuthini iKenya i-agriculture yabo iphethwe ngama-small scale farmers. Singathi almost 75% of all agricultural output yaseKenya idlula ezandleni zama-small scale farmers. Ngakho ke inhlelo ezizanywayo eZimbabwe zokuthi sigqoqele kumbe zingenise uzulu wonke ukuthi abe ku agriculture zingathola usizo kakhulu nxa kungangena amabhizinisi kumbe ama investor avela kwele Kenya. Kodwa ke endaweni ezifana le lokugcinwa kwenkomo ikakhulu inkomo zenyama embona ngani hayi kunenga be Kenya abangakufunda kithi ngoba thina uhlelo lwethu lwenkomo kayisilo lolo singathi ngama pastoralist ukuthi inkomo zihlala nje zisemadlelweni kuhlala kudingwa amadlelo kusenjalo kulemhlobo yenkomo elaphe Kenya engibona ngani ingasincedisa lathi kakhulu ngoba inkomo zakhona ziyamelana le drought kakhulu zikhula kuhle i dairy farming ye Kenya ilaba lima abayidlula e million and ungathi abananzelela ngabantu abasenginkomo maybe 2, 3, 5 kodwa yibona abakhiqiza uchago lonke nje le Kenya. So mbona ngani kungaba losizo olukhulu and kunganceda njalo amazwe omabili.
Umhlangano wakhe lePangale African Development Bank ungaphathisa yini?
Ngibona ngani bathi abadala nxa bekhuluma bathi ukonakale ngomlomo kuyalungiswa njalo ngomlomo. Nxa sithi siyananzelela uhlupho lwezikwelede ezikahulumende waseZimbabwe luhlupho engibona ngani iludonseli lize lakithi emuva kakhulu. Nxa ngingakuphumzekeliso ngendaba yokuthi silezikwelede le World Bank le IMF kasivunyelwa thina ukuthi sithole you know ama direct funding projects from those institutions and nxa ngifuna ukuthi maybe ngiphe futhi omunye umzekelo uzananzelela ukuthi lapha eKenya uhulumende weKenya just for agriculture alone uthola almost 750 million US dollars from the World Bank egoqela indaba ze digital agriculture and so forth. So kuqakathekile ukuthi izikolodo esilazo njengelizwe leZimbabwe kube lendlela yokuthi sizehlise njalo sizibhadale ziphele.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 eseNairobi eKenya.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zokhetho, namhlanje sibamba udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation ukuthi lungabe lwaqutshwa ngobungilimbane na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi. Amalunga amabandla phose wonke abalisa elezanu PF ayisola indlela okwamanyaniswa ngayo ezinye izigaba zokuvotela. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abezanu PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Abe-TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe. Sasithi ebhoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kutsho ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile. Mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabahleki kakhulu amabandla ngoba abantu sebejayele ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela. Omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu yipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni weni ezinyeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele sithi polarization uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye lomunye ufise ukuthi ngabe izekhi ibidonsele ingubo lapha yena alele khona kodwa izekhi kayisenzanga njalo. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngaba emabandleni wonke omunye lomunye ebona kazana ukuthiwa ucilebezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation
lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kuqilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakhala abeTPC bakhalakhala lalabana labo bakhalakhala lengcwethi lazo ziyakhalakhala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa ngamaphutha angenzanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi icapacity ukuswelakala kwecapacity capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituency abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituency abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani lama-constituency ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama-constituency angu-10 kumbe angu-9 so khonolokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemla ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni ekwebulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lwezokuthwala abantu lempahla umnumzana Felix Mona izolo wazise ukubana inkampani lamabhasi yaziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyayimiswe umsebenzi ndawonye leyeRimbi Travel and Tours Private Limited ngemva kwengozi eyehlakalayo emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East isingabuyisela amabhasi ayo emgwaqweni. Amabhasi la ayimiswe kwesikhatshana ukuthwala abantu ngeviki edluleyo. Kulomfanekiso wevidiyo owabonakala enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amankampani la exotshana ngesiqubo esethusayo encintisana kwaze kwenzakala lingozi. Umnumzana Mona uthe inkampani yeZebra Kiss isitshengisele ukuthi izalandela iziqondiso zikahulumende yikho isivunyelwe njalo ukusebenza. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwaleli lizwe kwesinye isikhathi uyahleka endaweni yokuthi mhlawumbe ukhale uhlengezele izinyembezi. Lokhu kokubonisa kahle sibili ukuthi ilizwe leli umthetho ususephulwa nje akwalokwephula ukuthuka nje abantu bawuthukathuke bawuphosele khatshana le. Kambe into eyenzakale izolo nanko ibhasi eyakuthiwa yaqeda abantu bamabhasi aqeda abantu ngenxa yokwephulwa kwemithetho kwathiwa hhayi abasavunyelwa ukusebenza dudu hhayi sebebuyela emsebenzini hayi bo umthetho kawufuni njalo.
Ngombono wakho Mkandlabe kufanele uhulumende enzeni ngoba lapha sikhuluma ngempilo zabantu.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke. Lanxa bekhulumisene kodwa bake babayekele ukwenzela ukuba beyisifunde labanye abenza umsebenzi ofana nayo. Ngake ngatsho khona bangathi umthetho lapha sokwampunzi dlemini. Ngubani ozathobela umthetho nxa ekwazi ukuthi angaphula ekuseni emini usebuyiselwe ilungelo lakhe lelo ngokuthi ephule useni ngokubulala abantu hayi uyadlalwa la uhulumende lo yikho engasela sithunzi yikho labantu bengasamthembi bengasakholwa into ayikhulumayo ngumajike eduze lunwabu gaqedakali ungathi umtshayeli wemota othi nxa ehamba athi hayi sengijikela esandleni sokunxele etshengisa ilambi lakhona loko kodwa imota ikhanya isiya esandleni sokudla yikho abakwenza kuyadlalwa la kudlalwa ngempilo zabantu umthetho kawusekho kumele izinto lezi zikhangelisiswe yizo izinto ezenza umangalo ukuthi kanti la madoda labomama nxa bevuke ekuseni besithi baya emsebenzini wokukhokhela ilizwe babe besiyadingani besiyakwenza amanyala anje hayi lokhu yiwehluleka akukho kwehluleka owedlula lokhu ilizwe leli hayi libuswa zinyoni.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe obeqoqa icingweni lo gainer kumede site we studio 7 eseGwanda. Kusenjalo amabhasi enkampani yeRimbi Travel and Tours wona alokho emisiwe ukuhamba emgwaqweni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo omnumzana Mona etshela intathelo izindaba izolo ngaphandle komhlangano oqutshwe eHarare okulimukisa uZulu ngengozi zomgwaqo oweRoad Safety indaba.
Umsakazo weStudio 7 namhlanje wenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years wasungulwa. Istudio 7 yasungulwa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ka-2003. Ngalokho siyalinxusa ukuthi lisithumele ama-audio kumbe ama-video lembiko yenu ephathelane naleli langa esizayisakaza lamuhla lakusasa.
Yawukhalisa na umsebenzi wethu. Inombolo zethu WhatsApp zethu
+1 202 465 0318. Ukuxotshwa kwamankazana ayisitshiyangalombili 8 akade eqhuba izifundo zika Form 6 esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa besebenzisa izidakamizwa sokuphehla imbono etshiyeneyo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isithi umlayo kahulumende ovimba ukutshaywa kwabantwana besikolo yiwo obangela ukuthi babe ngamahlongandlebe. Umphathisikolo weDominican okuyisikolo samaKatolika uSister Kutsai Mature ulobele abazali incwadi kule vike bazisa ukuthi abafundi laba babesebenzisa ukudakayo angakubethanga ngegama beze betheleke enyanga kumaviki amabili edluleyo. Abantwana laba base bemiswe ukuza esikolo iziphathamandla zisaphenya loludaba. Kodwa uMutsure uthe sebexotshwe kokuphela ngemva kokufunywana belamacala. Ukhuthaze abazali babantwana laba ukuthi babadingele usizo lwenhlelo ezingabaphathisa ukuthi bachiyane lokudakayo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine, crystal meth, insangu kanye lotshwala kubika sokubhahile kakhulu eZimbabwe ngitsho lasezikolo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakuqala ngithanda ukuthi ke sisuke ezikolweni sibuye kulolu daba lwamavuzi parties asebhakhile indawo yonke le. Singakukhangela okwinto lokhana kuqala abantu sathi siyakhuluma ngakho sikhangelele ukuthi isandla somthetho sizangenela sakubona sikutshaya indiva. Ngokunjalo abantwana labana sebesukile kumavuzi parties sebengene lakho kwinto lokhana sokuyimpilo yabo sebeze bekuthatha beze bekufaka ezikolweni. Kodwa singabuyela emuva nxa sesifuna ukudinga kakhulu sizakuthola ukuthi abantwana bonaka abaningi bangkhona bahlala bebodwa okuyinkinga eyalethwa indlela ilizwe lethu elibuswa ngayo ukuthi abazali sebethiya ilizwe lethu yadinga imisebenzi khathana abantwana yiba sebengabanikazi bemizi, yiba sebezenzela umthetho, yiba sebezitshayela umthetho, yiba sebezinikeza amandla. Konke okunye abakwenzayo bakwenza ngoba besithi thina abazali bethu bale mali. Ngokukhulu okukhona isimo somnotho esasidalelwa indlela uhulumende asiphethe ngayo ithethe sisilethela izindaba ezinhle.
Lungaqedwa njani udubo lolu ezikolo moya?
Izikolo zilo mlando omkhulu kakhulu. Okwakuqala uhulumende esebenzisa impumela eyaphumayo kuma-consultations akhe bakhipha i-corporal punishment. Bathi sebekhiphe i-corporal punishment babuya ama-organizations amaningi afika anikeza abantwana ama-right, kodwa asekhohlwa ukubanikeza ama-responsibilities. Bona ngani umlando osumkhulu osukhona ezikolweni ukuthi zizame ukunikeza abantwana ama-responsibilities ahamba lama-rights abo, ukuze bananzelele ukuthi lokho engikwenzayo kuhambisana njani nesisekelo sombuso lomthetho elizwe. Ngoba kakhulu kakhulu kathesa ingane zikhuluma ngama-rights, sikhuluma ukuthi thina structure, thina sizakhuzwa, kukanti ama-responsibilities ayamkhumbuza umntwana ukubamba umthetho.
Ngamanye amazwi moyo uthi kungaba yinto enhle ukuthi ababalisi bavunyelwe njalo ukutshaya abantwana.
Luvele uswazi lungumuthi emntwaneni, le Bhayibhili liyakhuluma ngakho. Kodwa-ke thina ngokuthanda ukulandela izinto esingazaziyo ukuthi ziya ngaphi, zivele kumbe zivela kuphi, sesakulahle kuyisintu wethu ngoba isintu sithi akugobo lingaqondisi. Uswazi luvele lungumuthi emntwaneni.
Ngaphandle koswazi akukho okunye okungenziwa mhlawumbe okungaphathisa?
Ngike ngatsho phambilini ukuthi inhlanganiso lezi ezibuyayo zizofundisa abantwana ngama-rights zigcila kakhulu kuma-rights engane, ziyekele ukuthi zibanikeze imlando okumele bazilandele ukuze bihambisane lama-rights abo. Engizama ukukugcizelela lapha ukuthi ingane zethu sezanikezwa kuphela ukuthi zilama-rights but azilamlando echazayo ukuthi ilungele leli lihamba lo mlando lo, ilungelo leli lihamba lo mlando lo. Bese kubuya futhi ababalisi lezikolo kumele banikezwe amandla okuthi babisele ingane kuzinga elikibo, lancake lamalungelo yona lawo kuthiwa kwalawo, kodwa babekwazi umuntu omdala, babewazi umthetho, bawesabe njalo umthetho.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulujaha obotshiweyo ngemva kokwetheswa amacala okudlwengulwa amantombazana aleminyaka ephansi kwechumi lanhlanu ayithobaminembili. Iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi sokulweke sabela ukuthi igciwane le-coronavirus seliqalile njalo ukumemetheka elizweni okubangele ukuthi abantu abayithobaminwemunye babulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki yonale eyodwa. Kesizwe-ke imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7 linjani? Hayi mina siyaphila. Hayi siyazizwa indaba ezimnandi lisilethela zona. Hey basizwisa ubuhlungu othuma laba mabele kubevumela izani kanje besikhulumela izani kanjani right beyipholitshele inkulumo engani yona yezinto ezinhle kodwa isihlukumeza empilweni. Thina vele abantu besindebeleni hayi eZimbabwe lapho mna ngakho abasithwali senzeni. Asiyazi ukuthi bona bakubona kukuhle naho no. Hayi lo amaphoyisa kuthiwa ngubani unyaipholo. Kuthiwa namhla kuyafonelwa yena sothi sayesokuthi kabambe ifoni every day uzabe akatholakali sothi sodwa vele ngoba laye sowadlalezana. Ma kuthiwa amapholisa amoshile akopha abantu abarongo bakhulumela bethola information ukuthi kuhambe njani hlubone kuthiwa kabambe ifoni hlubothi sothi sodwa.
Nana Studio 7 mina nginastori nje esiningi-ningi kodwa isicelo sami botunga khonapho labo Chris Gandhi ake nisibuzele noma bokuphanga macha
bana esikolo sethu se primary enkayi esikhobokhobo primary asazini iqobe mana unyawo khonapho sifuzele nje simple bani asazi ukubana isecondary yakhona esekayiye ekukhanyeni secondary inamatitsha kumbe hayi sicela lesibuze siyacela 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 abantu abasabalela bakwazi primary kwakhona kwaficakala kuphila kuyabhejeka angiboni mina phela ukubana kule nto engaficakala iphile kodwa idilike kanjani ngiyabonga
sabinde ngingastudio 7 ngisaqhubeka kuseyi-audio eyi-1 ngithi mina abantu bakithi asizameni ukubambana whether from Mashonaland Ndebele land Venda land Tonga land Lamtrland all over Zimbabwe asibambane asiyekeni ukwenza le nto le yenziwa ngamanye ama-parties political parties uzuzithi ukuthi ye omkhondisi ye watho kwatima o thina kwamthakazi yena le nto naleyo yibulala ilizwe because omunye umuntu ongasapoti izano mhlawumbe ephuma emashonaland ozovele angakusapoti wena ngoba uyakubona ukuthi tribal why lingela mandate e-right ma-political parties ama-opposition special ibani ne-mandate yokuthi libambane not i-mandate yokuthi libandlululane that one is useless iphathe ne-mandate e-right izaphu izano PF bayinikeza izaphu umbuso finish and clear because izaphu iyakhulula lelizwe amagorilla ayehodi amagorilla ezaphu kungaya kuphi nakuphi that's why babhala unkomo kwathiwa khona Father Zimbabwe why bengabhalanga ukuthi Father Zimbabwe besitsho umgaka asikhulumeni amaqiniso into yonke umbuso yini awubuyele kuzapho yonke into yasezimbabwe izolunga izanu ayiphiwanga lo mbuso umbuso lo wawuphiwa izapho national not ematebeleland kuphela but ngikhuluma ngo-national umuntu o-understanda ipolitiki engiyikhulumayo mina yami ne-monday abanikeza izapho phinda futhi yena
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle esilithanda kakhulu elisikhiphela indaba zijiza noma zinjalo sithi philani lihlale liphilile siyalithanda kakhulu basakazi bethu ngithi ngendlulise nje okuncane lapha basakazi bami nendaba kababa lo uNdebele baba Ndebele ake ngibuze kathi inkinga yakho lo mqondisi moyo we-MRP inkuyini uzomkhulume kabi kangaka thina singakhulumi ngama-president ako kabi inkinga yenza ukukhulume kabi kangaka umqondisi yini ngoba lo muntu akahlali kuwe akahlali emzini wakho kodwa wena ngendlela njalo nento ezinkulu ukukhuluma kabi ngomqondisi moyo thina nje amalunge e-MRP asikuthandi lokuthi uhlale ukukhuluma kabi ngo-president wethu wena uma ungabe unenkinga layo zihlalele nje uthule ubheke okwakho okukhangeleyo lathi sizabheka upresident wethu okuthi kuyenzakalani angeke uzwe nje sikhuluma upresident wakasazi kumbe mnankakwa kumbe uchamisa asingeni ndawo thina lapho sicela nje baba ukuzama ukuhlonipha kancane uyeke ukukhuluma kabi ngopresident wethu siyakuhlonipha mntu omdala asifuni ukuze sigcine sesikhuluma kabi sisakucela ngomusa wenkosi awuzame baba ukuthi uyehle kancane ungakhulumi kabi ngopresident we-MRP siyabonga
liyavuka njalo mabahlabezula kithi mina-ke ngimphawule nje kancane bafowethu nini elifuna ukuba ngabaholi leli lizwe libuswa ngamasiko uma ungalandela amasiko akuleli lizwe ngibona ngani uyakutshaya indlovu ngempama khambani lapho kulabadala khona phandle liyehlala labadala phandle bona bogogo okhulu bona laba lisondele kakhulu kibo lizabona phumelela kodwa ngaphandle kwalokho leli lizwe madoda libuswa ngamasiko ongalandela amasiko kuleli lizwe awungeke uyenze lutho lokho ifundo kayisiyo ebusa ilizwe leli leli lizwe ungalifuni ungalibusa ngesikolo uzahlalutshana nezihlala buya ongene emasikweni uyenze imidlalo awugogo bagide kukhala izingungu uzizwa yonke into ibuyela noma sekulobudlangudla ngokungakanani kodwa uma umuntu ohlakaniphileyo ungena esikweni uzabona leli lizwe libusa ngoba ilizwe labokhokho leli ngizama ukuthi ngiphawule nje enye into abantu abanganika bayazi isikola isisho esingabusa leli lizwe bafowethu lelo iqiniso elihle okhulumayo lapha ngufamona lapha mkhulu ufamona so ewatfise lapha siyabonga.
Hayi lati siyabonga. Yiko ke lapha ukuphelela khona indaba zethu zalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi iStudio 7 yenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years yasungulwa. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Nxa lifuna ukulalela izinye indaba lingalalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elithukela.